Lo umbiko othokozisayo othabisa kakhulu ophumenze kwandaba ukuthi bakithi abantu bemazweni abade sebexoxwa ngoba kumele indawo leyithathwe-ke ngu-first lady-ke kwenziwe lokhu afuna ukukwenza. Siyathokoza kakhulu, kuyatshengisela-ke ukuthi iphephandaba-ke ilamandla lokhu isebenza ngoba nxa umuntu umkhipha umxotsha lapha khona kumele-ke kube nalapho ozamusa khona, hhashi kukho ngumkhipha kuphela umxotshelisa.
Kodwa uhulumende uyachasisa lamuhla ukuthi hhayi lokhu akulakwenza lokuthi indawo le kwakuthiwa izanikwa unkosikazi kamongameli, kolalikuthethe ngaphi?
Uhulumende-ke sizile kulandula lokhu-ke ngominista-ke udina we-Mashonaland and central ukuthi akulanto enjalo, kodwa kakuliqinise ukuthi leyo ndawo ithathelwa-ke ukuthi uqhendiswe i-orphanage wenziwe i-sanctuary-ke ezabe-ke ikhokhelwa-ke i-first family-ke umkamongameli welizwe lo-Grace Mugabe. Kuliqiniso lokho nje into eyenzakalayo, kodwa-ke bangacasha abantu nguhulumende, bangacasha abantu yilokhu nalokho. Yikho-ke hhayi umthethandaba akwenzileyo siyathokoza ngakho kakhulu kakhulu sibili.
Kodwa bona abahlala kule ndawo lokhu besithi umuma umanga kuhle khona ngale, siyananzelela njalo ukuthi kulabanye abathi bebedilizelwe izindlu.
Ngoba umthethandaba ngombono wami bekumele-ke uhambe uzefike kutheni njengokuba izindlu zabantu besezidiliziwe kambe-ke kubambeka njani laba bantu kabakhele kube lapho baye behezi khona wabantu ade beyagcine benemizi yabo besebenzise izimali sengumlando-ke kahulumende kumbe walowo bathathele-ke leyo ndawo abadilizela imizi ukuthi-ke abe leqiniso lokuthi khona bathole indawo yokuhlala ngoba kunzima kakhulu. Ibandla lethu-ke lakhipha-ke i-statement ngo-national spokesperson wethu-ke uJacob Mafume ukuthi-ke abantu indawo bahlezi kiyo bahlezi okusemthethweni-ke buhwaba-ke bugovu-ke balaba babaxotshayo ukuthi bathathe leyo ndawo-ke bayisebenzise. Yebo kambe bathi ngohulumende ofuna ukuyithatha, kodwa kohulumende phela ngokhokhela abantu kumele abone ukuthi abantu kabancindezelwa, abantu bahlezi kuhle, abantu akulanto bahluphayo, kodwa nxa sengoose bahlukumeza-ke abantu kusifaka kwenzima-ke bese kudingisela ukuthi-ke nguhulumende kwanakekeleli abantu-ke lokho. Yikho-ke hhayi kuyazakala ukuthi abantu babe behlezi okusemthethweni kusukela umnyaka ka-2000 kodwa ubugovu-ke sebusenzake laba abantu baxethe lapho babesezikhona.